imizi eminengi yakobulawayo ikakhulu emalokichini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokulengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi zikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usesabela umonakalo odalwa yikuqhamuka kwe-COVID-19. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Ratitso Nyanzira uthi ukungabuthwa kwezibi enzikini yedolobho sekudala ukuqhamuka kodubo lwempukane.
Bantu sesizwile bantu imkhuhlane khathe sizulu liyana impukane ziba ziningi so sithwele nzima sesabuba le mkhuhlane edorobheni lapha. Kuyasolisa sikhona apha siyacela ukuthi i-city council isibonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu abethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi. Izibi ziletha umkhuhlane eminingi etshiyeneyo siyacela ukuthi besincede kakhulu.
Umnumzana Benny Moyo ilunga lenhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association uthi njengenhlanganiso yezakhamizi bakhathazekile ngobuchapha obuvezwa yikungabuthwa kwezibi.
So uma sasibona kule ngcekezelo ye isanda bekungasiphathi kuhle kuye kwaba le outbreak esibe nawo ama-incidents angu-2 eluvevele chabalala wediarrhea konke lokhu kuhambelana lokungahlanzeki kwedolobha lapha okwamanje izibi ebesizibona ziloku zokuthelelwa isikhathi ikakhulu ngesikhathi sekhisimusi lenyuye ikhefu leli liba nezibi eziningi ezibuyayo besilindeleke ukuthi i-city council usomadolobha bethathe amanyathelo masinyane bekhuphe ingcekeza leyi beyilahlelayo singakabi lenye i-outbreak yomkhuhlane kungakamemetheki umkhuhlane omunye ongasiza singahlaliseki kuhle njengedolobha.
Umsekeli kaMeya wakobulawayo uCouncilor Mlandu Ncube uthi iCouncil ithole usizo lwezimota zokubutha izibi kulunga ledale lePhalamende emele ibulawayo South uHonorable Raj Modi.
Namhlanje lapha sibona lapha iCouncil ebambane khona losomabhizimusi owakobulawayo uModi wasinika ithipa lekokufotshola izibi. Sifotshola izibi lezi imkoto yonke edorobheni okutsho ukuthi kanti kusiyafika umvulo imkoto yonke ibisiclean. So yilo uhlelo esizama ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi belahle kuhle izibi bengaphongi ulahlela ndawo zonke. Njalo siyambonga usomabhizimusi uModi ngakwenzileyo, njalo sicela abanye osomabhizimusi bebuye sincedisane.
I-council yakobulawayo okwamanje ikhala ngokuthi ibhekane lodubo lwamafutha ezimota ezithwala izibi osekubangele ukuba izibi zingabuthwa njengemvama. Leli dolobho lithi njalo umthwalo wokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi basebenzele izakhamizi kundingeko ezinje lokubuthwa kwezibi. Bathi bayalwazi lolu dubo kodwa njengobulawayo kumele kube lokubambisana phakathi kwezakhamizi lomunisipala ukuze kuvinjwe ukuqhamuka kweminye imikhuhlane phezu kwalo ovele ukhona osusenza abantu bahlalele evalweni owe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.